Impi yeHamas yileyi leIsrayeli. Ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge-two state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama laboBill Clinton, ngoba ukuthi iIsrayeli layo iqhubeke ilokhe i-invade umhlaba owamaPalestinian befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israel leHamas. And okunye iHamas I think ayisela choice manje, kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel, ngoba i-Israel ayisoze stophe. I-Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise wonke ukuthi istophe iHamas once and for all, ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invade i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane, angiboni mina kusiba lokuthula e-Middle East.
Ngokubona kwakho uMongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani lwisa ngayo abeHamas, okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lo?
UBiden usebuzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel, ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha e-America. And so ukuthi uBiden angayisupport i-Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama-demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekondema indlela i-Israel ebomba ngakhona iHamas, ngoba sekufe abantu abaningi especially abantwana, and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu okunjalo, abantu aba-innocent ama-civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either kumele atshele i-Israel ukuthi no, imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le ceasefire. But the only way ukuthi i-America kumele ingathi iyastopa i-financial support lokuthumela izikhali e-Israel, makuwukuthi i-Israel ayivumi ukuthi kube le ceasefire, ukuthi kuhlalisane phansi kukhulunywe.